basukhangele imali ezileyo ngoba ibhenki njengokusho kagavena ayikhiphileyo amavi adlulileyo asomali esingakhangelela ukuthi ingabe isikwenze kwaba lula ukuthi abantu bayithole bonke imali ngendlela abayifuna ngayo. Njalo singakhangelela ukuthi thina ngokwethu amaZimbabweans singabantu esithi singabe cash society, sithanda ukuthola icash. Lama limitation la afakwayo ukuthi umuntu uthatha i-300 ngeviki kukhangelwe le inflation ekhona leyo, i-300 leyo ayilancedo esingathi ingalupha emuntwini, obangela ukuthi umuntu bavuke besiyadinga ukuyakhipha bonke ngezinto ezijeneyo. Bona nje abamabhenki bakhangela ukuthi i-governor inquire akhweze le esithi maximum withdrawal ngeviki per account, njalo ayenze imali ibe nengi emabhenki lapha ukuthi abantu bayi-withdraw. Sikhangelela ukuthi kule figure esithi imali esilayo ngama-RTGS, sikhangelela ukuthi at least kungaba the third of that money esiya ku-2/3 in circulation as that cash, kungaba lobubelo entweni zendaba zokuthi i-cash itholakale ebantwini.
Alubana uhulumende ethe wethula imali elesisindo esiphezulu engange-$10 kumbe i-$20, ubona kusiba lobubelo yini?
Esingathi singakukhangela kuhle kuthi ngempela hhayi yikubana i-environment esisi-operator kuyo is very inflationary. Nxa sesithe sifuna ukufaka ezinye imali ezingane zithe gcaca kasingapheleleni ku-$20. Kasivumeni ukuthi umumo lapho ume khona awugondanga, sifike sizame la ukufaka even i-100 ne-500. Ngiyazi ukuthi bona bangabe khangelela ukuthi bengenza njalo kumbe ngoba le mali ezinjalo kulakho ukulazisa kumbe kwenza ube msebenzi walaba abatshintsha imali ube lula ukuthi beqhube besenza. But esingakukhangela ukuthi uswazi abazama ukusitshaya ngalo kalutshaye bona laba abaphambanisana, ungatshayi wonke umuntu ngoba kuletha ama-20 lama-50 lama-10 akusoze kube lobubelo obungcono